adubona manje lolu soluphathazile sibili abantu sebethwele nzima kubonakayo wonke ithekile lesibili sekule lokuzweni luba sivalela amanzi for 3 days every week and abantu sebethwele nzima lapho abathatha khona amanzi kukhashana nezikotshoko amabhozi la amaningi angikhona afile sabaningi basebenzisa esikolweni izikolo zangikhona ezinye zikhashana and kuyabe kulabantu abaningi manxa kuyikuthi avukanga ekuseni ngxe ngama-4 o'clock hhayi siyathola nzima sibili uyahlala ungagezanga vese singanithi siyizibhonda lapho ekhaya thina
ligcine nini ukuba lawo amanzi
sigcine ngesande amanzi ngesande so bathi khona engxenye abuya kusasa ngo-Wednesday ntambama
uthukuthi ngesonto ngomvulo izolo namhla ngolwesibili kalilawo amanzi aphuma empompini
yona even itonti lamanzi ngitsho awula lutho sibili even itonti zikuhle uvalwe vele ukuthi ukuthi ntisevuke kungela lutho yona ithi awungazi ukuthi umuntu uthi akula manzi hhayi hhayi angazi kuyabe kuthathe ngaphi ayabe thathe izibhororini zonalezi zikhatshana zonalezi but wona afikisa ngapha amanzi angikhona inceda sile mgqomo owodwa nje wokuthi kuna abantu bengafaka mbe ezambuzini usuphelele khonapho vele ha 2 days lezi uhlala ungela amanzi shona ulayinile khona ngali ukuthi uzuze amanzi okuyenza njani okupheka kuphela
ezambuzi lapha lenza njani pho
ezambuzi lapha kunzima sibili ha akukhulumeki sibili ngoba ungakhangela lapha kulo kungamaganga lokhu kuseceleni lapha uyafica abantu sebegquthile khona ngale emaganga tokusemakhaya sibili hawu sokungcolile egangeni lapha vele abantu becutha khona ngale emagangeni khona ngale sozinceda ngoba into leyani ongeke wayivikela phena xa isivuyile phena
akusoze kube le mikhuhlane yini efana labo cholera ehamba le ngcekeza
hayi soze yathi kuyaba le mikhuhlane it's obvious it's obvious icholera izaba khona ngoba lokhu akujwayelekanga ngoba ingcekeza esikhona lapha egangeni ndimpukane sizigcwele yonke indawo liva lisaafilele lelani esilijwayelele nanelana.